Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthandono kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izolukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku 10 Hlangula 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amapholisa athi ukungahleleki kwebandla le-CCC yikho okubangele ukuthi imhlangano yalo ingaqutshwa.
Ama-election la uma eqhubeke nje kuzaba nzima ukuthi abe khona, njalo lama international observers namazwe jikelele akhona.
Ibandla le-EFF elakwele South Africa lethula amabhasi angamakhulu amahlanu 500 okuthwala abeZimbabwe abafuna ukuyavota ekhaya.
Angiboni ukuthi kunabantu abaningi abahamba ukuyobhalisela ukuvota ngoba akuzange kufakwe amabhasi njengalokho kufakwa abantu beyovota ukuthi bahambe bayobhalisa. Ngokunjalo abantu abazohamba bayovota yilabo kuphela ababhalisayo ukuthi bayovota, okusho ukuthi inani lakhona lizobe lincane kakhulu.
Gambe umnumzana Sevia Kasukuwere oncintisa ukuba ngumongameli welizwe kukhona za kudobha na kukhetho oluzayo.
Kodwa ke nxa sicubungula kuhle sikhangele sibili ukuza disturb iground sibilokuzwayo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho oluzayo ngenyanga ezayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkululeko.
Asambeni madoda siyovota.
Amapholisa athi ukungahleleki kwebandla le-CCC yikho okubangele ukuthi imihlangano yalo ingaqutshwa. Lokhu kuza ngesikhathi ibandla le-CCC likhala ngokuthi amapholisa ayavimba imihlangano ngokungabaphi imvumo. Izizathu abaziphiwayo zigoqela ukusilela kwezimota lokuthi kwezinye indawo akula migwaqo. Isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi utshele intatheli zindaba izolo ukuthi ibandla le-CCC yilo elingalandeli imilayo yokuphiwa imvumo. Umsekeli wesikhulumeli se-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasmanda usithumele umlayezo olandelayo echasisa ngomhlangano obumele wenzelwe eBindura izolo kodwa kwehlula.
Kuyamangalisa abaningi, kodwa thina be-Citizens Coalition for Change asimangali ngoba kungaphumane Nazareth ede vele sibona ukuphuza abakwenzayo bedonsa isikhathi besenzela ukuthi isikhathi size sedlule. Akunani uNkulunkulu uzathuza bamba bonke abantu abahlukuluza abantu kubi ngoba umbuso ngamazolo bathi kidwa kudedelwana. Yikho ke sina siyakwazi ukuthi sizaba lohulumende omutsha, uhulumende wabantu, sizabamba abantu bonke kuhle. Ngitsho lamapholisa onale asetshenziswayo siyakuthi mayiwe angalale ngenxeba ngoba bayathunywa nguhulumende. Uhulumende uwenziwa ngama-political parties, i-executive, kodwa masotsha lamapholisa ngama-technocrats esithi basebenzela i-state. Kungenani sizazama ukuthi senze konke okusemandleni ethu ukuthi ubaba uChamisa ehlangane labantu bema-Shonaland Central silontshe i-manifesto yethu. Njengoba libona kulezi nsuku abantu bonke bayagijima lapha nalapha iZANU-PF yenza amathanda
manje njengoba kukhanya sobala ukubana ibandla leZANU-PF lizaqhubeka lisebenzisa imithethwandaba lamapholisa ukulivimba ukuthi lenze imihlangano maqhinga bani elilawo
iqiniso singake sambula amakhwapha sikhulume amaqhinga yethu badlalaza njengomsila wembuzi sinawo amaqhinga abantu bazabawona bazababona sesiwenza kakhulu mbona abantu sebezondile kakhulu ukidi ungahlala umtshaya uyazi khukhumala ekuqhume umphimbo ngalokho thina singake sambula singake sazimbula amakhwapha sithi siza kwenza lokho kodwa abantu njengoba libabona abanye devele bekhona ngkhona ngale bebhikija ephambi kwamapholisa kuzaba le mcimbi mcimbi eminingi ezakwenza ukuthi ama-election la uma eqhubeke nje kuzaba nzima ukuthi abe khona njalo lama-international observers namazwe jikelele akhona yikho-ke thina sifuna ukuthi uhulumende kayekele ucindezela amapholisa ngitsho lama-judges siyakwazi mhlophe ukuthi asisiwo msebenzi wamapholisa owenza udlame lamajaji kodwa bayafoswa i-status quo sithi lawo amapholisa lama-judges sifuna ukuwakhulula kwenzela ukuthi kusasa uma sesisebenza labo bebe ngabantu aba-professional enough ngalawo amancinyane silamacebo kodwa singake satsho dendelezi phambi kwabantu ngoba siyabe sesiziquma amakhanda sisafuna ukusebenza
Hello-ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC. Kusenjalo ibandla le-EFF elakwele South Africa lithi lizethula amabhasi angamakhulu amahlanu 500 okuthwala abeZimbabwe abafuna ukuyavota ekhaya. Lokhu kwaziswe ngumkhankaso kamnumzana Sevia Kasukuwere othi bonke abafuna ukuyavota mhlazi ku-23 ngenyanga ezayo balakho ukuphathiswa ngamabhasi la. UMalema ngeviki edluleyo wazise ukuthi ibandla lakhe lingaphathisa abafuna ukuya ekhaya ukwenzela ukuthi bayelungisisa okuhluphayo ekhaya kulokutshona bezulazula kwele South Africa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele umkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zamazwe ezwekazi le-Afrika ezihlala kwele South Africa, i-Africa Diaspora Forum, umnumzana Vusumuzis Manda.
Ngokubona kwami ngibona sengathi lamabhasi angamakhulu amahlanu esesiwabone ekhulunywa iqembu le-EFF kanye lihambisana nomnumzana uKasukuwere ngamabhasi amaningi kakhulu ngoba okokuqala kasikaboni inani labantu abahambe ukuyobhalisa ukuvota abaningi okungalingana lawo mabhasi ngoba uma kwakube khona amabhasi amaningi alolu hlobo abantu bethwala ukuthi bayobhalisa ukuvota mhlawumbe besiza kungempela-ke kusho ukuthi labo bantu abangamanani lawo bazoba khona ukuthi bayovota ngakho ngisithi leli cebo leli ngibona ingathi lawo mabhasi azoba khona nje kodwa ngeke athola abantu bangathi phela abantu bazihambele ngaleso sikhathi bayobona nabo mhlawumbe izihlobo ngoba kunendlela yokuthi bahambe kodwa sikhumbule ukuthi iningi labo alizange lihambe ukuyobhalisa ngakho lokho akusoze kusize ngoba phela labo bantu kufanele ukuthi ngabe babhalisile njengoba sibona abantu abaningi babebhalise kudala amagama batholakala engasekho ezincwadini zokuvota
njengoba sisizwa ukubana umnumzana Julius Malema webandla le-EFF uthi yena bazaphathisa ngamabhasi okuhambisa abantu ukuthi bayevota ubona ungani bayemukela yini abantu nxa kuyukuthi kuyaphumelela lokho
yebo lolu hlelo lolo lukamnumzana uMalema lukhulumayo luyinto owamukeleke kakhulu ikakhulukazi kulabo abanamaqembu aphikisayo akulelizwe lase-South Africa abafisa ukuthi ngabe bangahamba bayovota kodwa inkinga kuzoba ikuthi amagama wasekhona na ngoba kabazange bahambe ukuyobhalisa
manje ngokubona kwakho baningi yini abahamba bayobhalisela ukuvota njengoba sisazi
ukwazi ukubana bakhona abantu abaningi abathi bona bathola amagama abo engekho kuluhlu lwabantu abalelungelo lokuvota i-voters roll. Manje pho baningi yini ngokubona kwakho?
Angiboni ukuthi kunabantu abaningi abahamba ukuyobhalisela ukuvota ngoba akuzange kufakwe amabhasi njengalokho kufakwa abantu beyovota ukuthi bahambe bayobhalisa. Ngokunjalo abantu abazohamba bayovota yilabo kuphela ababhalisayo ukuthi bayovota, okusho ukuthi inani lakhona lizobe lincane kakhulu.
Lo ke ngumkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zamazwe ezwekazi kule Africa ezihlala kwele South Africa, e-Africa Diaspora Forum, uMnumzana Vusumuzi Smanda obekhuluma le Studio 7 eseJohannesburg. Lokhe sikweziphathelane lezombusazwe, kambe uMnumzana Sevia Kasukuwere kukhona aza kudobha na kukhetho oluzayo? Ibandla lezano PF libikwa lingasahlalisekanga kahle ngokasukuwere yena okwele South Africa okuthiwa engaya eZimbabwe uzabotshwa. Ukuhlaziya amathuba kasukuwere sixoxe locubungula ezombusazwe uMnumzana Maxim Gandla ukhokhela njalo inhlanganiso ye-International Coalition Against Coronavirus and Other Pandemics.
Kasukwere ngibona ngazana umnumzana lo ungcono kusupport yakhe alayo nxa sikhangelisisa ngokukhonona kwabanye abantu laphana lalaphana, ingcono i-support base yakhe kuleka Simba Makoni. Lo ke eyakhe izavela ku-G40 khona laphana, bakhona bazamvotela. Lo eyakhe laphana kulabantu laba abanye abalahlwa yi-MDC ababemele ukuthi bengene ngale ku-MDC ekaMonzora kwehlula bazamvotela. I-CCC kuma primaries balahla abantu amaningi, ama sitting MPs, sitting councillors babajikela phandle. So ngokuhonona kwabo lokusola kwabo bazagijima bevotele umnumzane uSevia Kasukuwe, bazamvotela ke laba bantu. Yikuthi azi uzakwaziwa ngaleyo ndlela ngoba ulo campaigning manager wakhe uWalter Umzembe mbona kuyaba ile division lapha ku divide ama votes, kube sokuza selakala outright winner ngesizathu sokuthi uyabehluthunile lapha abanye abantu wathatha abanye abantu lapha wathatha abanye abantu lapha. End of the day kube sokuyiwa ku government of national unity, or njengoba upresident welizwe wathena ama rerun aza kwenziwa ngo-October yafakwa le date. Imanifesto yakhe yiye yabikhuluma hathi yena. So that means abantu abaku ground bona labo support base yakhe yiyo yona umqobo eyabi izamvotela imkhankasele ukuthi ewine.
Manje njengoba kungakhanyi inkokheli yezanu PF emqoka ekhanya isekela uKasukuwere, uzaphumelela njani?
Lapha kakudingi inkokheli eyaziwayo kumbe lesikhundla kumbe esuka kuZanu PF. Inkokheli esuka kuZanu PF yabe ngumnumzana uWalter Mzembe, nguye owaziwayo, nguye owazi ama structures abo, nguye okwazi konke right from amaselves, nguyibona lo babesizwa ngaye. Currently khona lapha egumeni akula muntu oyabeza suka kuZanu ephumekile egcekeni ethena sengisiya kumalo Sevius uKasukuwere njengo president wama independent MP or just independent allies. Okudingakalayo lapha ikwazi yena azakwenza kumele kukhangelisiswe ngabantu yikuthi support base yakhe yona iminjani, uchairman wecampaign yakhe istrategy sakhe sinjani, imanifesto yakhe yabiminjani. Laba abanye ababekhona phakathi lapha yibo labana abanye abantu baswela izikhundla kuma primaries basebelahlelwa eceleni, yibo bona labo ke ingasensitha bazahamba bemvotela bemkhampenele njalo. So ngibona kunjalo ukuthi khona kuyaphutsha kunjalo. Kodwa ke nxa sicubungula kuhle sikhangele sibili uza disturb iground sibilokuzwayo ngoba na abantu abanye bazamfuna kathesi siyezwa ukuthi emash central ngale isupport base yakho bathi iqinile, ubuye ngapha emathi north ngapha endaweni zabo Bhinga labo Folosi labo Lupane uzothiwa khona kulabantu khona lapha. So ngamanye ama percentage wona lana abe ephuma phakathi kuka CCC la ngapha ku ruling party.
Lo ke ngumnumzana Maxim Gandla ucubungula ezombusazwe njalo ekhokhela inhlanganiso ye-International Coalition Against Coronavirus and Other Pandemics.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkululeko.
Asambeni
madoda manje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphepha ndaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi isiphathamandla senkampani yeLobels umnumzana Andrew Dinitsa obesetheswa amacala ambalwa okudlengulwa abesifazane abayabe bedinga umsebenzi usebuyiselwe icala leli wabiselwa emsebenzini ngumthethwandaba. Iphephandaba lelobulembu be-internet elezimlife.com lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usethumele insoli ukuthi zibhekisise udaba lokugqonga kwentengo ezitolo labantu abathengisayo. Ngesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Bengele unkosikazi wami lobandile obayanda, bengele umfowethu uWilson Chuma lo Deborah Swanda lo Nonoza lo Nomaliza lo Hlengiwe lo Gulo Melusi siyabonga siyabonga
eStudio Safe bonani basa niyaphila kodwa ngezingikhanda ukukhuluma nabantu besizwe samaNdebele ngithi mina kubo ngiyabona manje ukuthi endokundele abantu abaningi nje masibheka ngathi vele nabanye abesiNdebele abesizwe samthwazi ngathi sebeyisithemba labo ukuthi so kanjalo yena khona kuright makasimgcwaliseni trip sibone ukuthi uyanqoba ngibona imiphumela khona kodwa ke into engisho lo mnyaka wabe ngokugcina bangabe kuyahlula ukuthi trip siwine lo nyaka masiyekene into zangalengcono sibuye ngapha sibuyise umthwakazi sisizwe siyeseza umkhondisi sethulele yenise lo nyaka mabe ngokugcina umnyaka mabe sisibuye ngisilama
bona khuluma sokuthi lo mgaba abanye bona yokwaziwa ukuthi trip okwe trip after trip babe bonjelana wena lokuthi okwe trip siyakungena yizithutha
livuka kanjani livuka kanjani balaleli be studio 7 lonke ngezindawo ngezindawo ekhaya lupani isigabeni semalungu ngivukisa umama nanhlanhla unkomo RJ umankomazana uPaulu Ngwenya undevula laphana ubabe shawini ngalekana ngithi ngiyalivusa lonke ngegama lenkosi livuswa emuhlanhla mahlango sebutswana Francis Town lapha ngithumusa mawubekini lonke izihlobo zami
Studio 7 Studio 7 siyabingelela abantu kuStudio 7 undawo zonke sibukela abasakazi sathanda ukukhuluma kakhulu ngebanda lesisisi elikwenzileyo sanazelela ukuthi kwakhona esikhathi esiningi lapha eli-ofica kusikulo kwehluleka okuthize uzananzelela ukuthi kwakhona kakhulu kakhulu ngani ikuzenzela nje bona okuningi bayehluleka okukwenza kuhle ngendlela eqondileyo gcina sokubathwalisa nzima njengakathi esingakhayela ukuthi kwakhona baphuzile ukubiza amabizo aphuzile ukukhishwa azakhishwa ngelanga lokugcina nomination date so konkana kuyalimaza kuyenza ukuthi kwakhona next time kuyafuza ukuthi abantu laba benanzelele ukuthi into lezi bazenza ngesikhathi bangazenza ukuthi kwakhona beyenze sokusela amalanga amalutshwane njalo futhi kungabona kuswelakala i-transparency sonke isikhathi sihlala sibatshela ukuthi i-transparency yenu kayicaci ngoba into zenu eziningi ziyafihlwa xa ufihlile izinto yikho ukucina khona kusenzakala ukuthi kwakhona kube i-corruption of some sort ucina sokuhlupha into ezingasahambi ngendlela so kuqakathekile ukuthi next time nxa besenza izinto bezenze ngesikhathi kuselesikhathi abantu bakhethwe kuhle ngoba uzanazela ukuthi njengoba ubona kobulawa abantu bayakhala endaweni ezithize bayakhala abantu bonkayi kulama-double candidate and like kungena into lezana zisezisikhostile already kuma-elections ziyasikhosta though ungasukuthi ngamamayina lokhu zenu kodwa zizasikhosta kakhulu ye siyafisa ukuthi kube lotshintsho olukhona eZimbabwe kube le-change ngoba abantu bathwele nzima kundawo lezindawo abantu bathwele nzima kodwa iparty ye-SCC la ilama-problems ebalawo ekukhetheni abantu njalo futhi khona okuswelakala ama-structures kusho kubuye kwasihawunta futhi kuyasithwalisa nzima ngoba vele ubona ukuthi akuswelakale yena umuntu oranayo i-administration ye-party yesuka ibe phuwa ngoba akula muntu ongani uyarana kuhle kuhle into leyo ezoncedisana ukuthi abantu bencedisane berani bathola kula ama-coordinators malutshwane and abantu bakhona ukuthola sebesenza izinto omunye wakhona uyabengazi lutho thola ukuthi ubiza abantu ababili abathathu uzibizela abantu bakhe awafunayo ngesikhathi sakho osifunayo le venue yakho oyifunayo so khonkhana into ezana ziyalimaza kusiyanguya kwesikhathi bakithi siyacela ukuthi ngabe kuyalungiswa kube kuhle kube right ngiyabonga ukukhuluma ngosibanda welibhalo
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Okwamanje ke sizwe esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inkokheli yamazwe angentshonalanga yezwekazi le-Afrika isikhethe umongameli weleNigeria umnumzana Bola Ahmed Tinubu ukuthi akhokhele umanyano wenhlanganiso ethiwa yi-ECOWAS. Ibutho lakwelemelika lihlasele labulala umkhokheli wenhlanganiso yamalwa ecatsha e-ISIS kwele-Syria. Kwezemelika, umongameli Joe Biden ukwele eBrithani lapho wakhangelelwe ukuxoxisana lenkosi uCharles andubana ahlangane lenhloko kahulumende umnumzana Rishi Sunak. Ngemva kwalokho uzalubhekisa kwele Lithuania emhlanganweni weNATO. Udaba olumqoka emhlanganweni lo isicelo sikamongameli Volodymyr Zelensky sokuba ingxenye yomhlangano lo weNATO. Kodwa amazwe omanyano lo la awakuvumelani ngoba kuza kutsho ukuthi amazwe e-NATO ahle angenele kumpi yakwele Russia. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Difa wajabi Pango Dube.
Kodwa ke asingakhohlwa ukuthi ukungena ku-Ukraine ku-NATO akusiko ukuthi kucatshwanga ilizwe laseMelika kuphela, noma ngisithi kufanele ukuthi kube ilizwe laseMelika elifanele ukuthi lithathe i-veto ekhulu evumela i-Ukraine ukuthi ingene kule nhlanganiso. Amazwe wonke kufanele ukuthi avume 100%, kungabe ngisho lelizwe lilodwa elingavumiyo. Kodwa siza kubona ukuthi bazama ukuthi bakufostele i-Turkey yala ukuthi zikhona izinto eziningi i-Ukraine abagcina sebezinanzelela ngemva kokukhuluma kwe-Turkey ukuthi ilizwe lase-Ukraine lilizwe elingelakho ukuthembeka, ilizwe eligcwele i-corruption. Ingakho sagcina sibona ukuthi ukungena kwayo ilizwe ukungena kwayo i-Ukraine kuhlanganiso ye-NATO asonto engabuya ibe lula. Kungenzeka ukuthi ingene ngokufostela kwilizwe lase-Melika, kodwa ke okwakathesi ama-opportunities e-Ukraine ukuthi angene ku-NATO it's 90% ukuthi ayisoze ingene ku-NATO. Kodwa ke kusasele lelo themba nyana le 10% ukuthi izangena, sekuyikufostela kwalabo abalincedisa ilizwe Ukraine ukuthi liqhubekele phambili ngayo limi.
Uhambo luka Biden khona le e-NATO lungani lube lenkulumo kakhulu phezu kokuhamjiswa kwamabhomba la ukuthiwa ama-cluster bomb. Ubona ungani khonokhu akwenzileyo uBiden kuzabangela na ukuthi amanye amazwe afana labo Germany asola izikhali lezi ecine lawo eqeqebuka kumanyano okuphathisa ele Ukraine?
Nxa uhlabela ivangeli lokuthula langoxolo onxa uhlabela ivangeli thize, akusho ukuthi wena mhlabeleli sokufanele ukuthi wena wenze oku-opposite lokho okungafanelanga, okungafananiyo lalokho wena okuhlabelayo. Into ehlatshelwa ilizwe le-Melika singasike ukuthi siyakhetha noma sikhetha ukuthi liphi ilizwe, kodwa sikhangele into embi engalunganga yindaba yokusebenzisa ama-cluster bomb. Ama-cluster bombs alemthelela omubi noma sekudlula izimpi esuke siwubone usalo sisezakala osuke siqeda abantu abaningi iloba impi iyabe siphelile. Ingakho ama-cluster bombs abhanwa. Kodwa kuyamangalisa kathesi ukuthi i-Melika sekuyiyo njalo esisiyabhoda ngemuva kwabantu isithatha ama-cluster bomb isiyowathatha wathumela elizweni lase-Ukraine. Singathi ngesikhiwa ngama-science e-desperation la asesenziwa ilizwe lase-Melika. Sekungenzeka ukuthi amanye amazwe axiqebuke ngenxa yokuthi izivumelwano ezalotshwa phansi kwi-United Nations izivumelwano ezifanele ukuthi zilandelwe. Kodwa akufanele ukuthi zilandelwe ngesikhathi thize abanye abantu befuna, kodwa akufanele ukuthi zilandelwe ngokuthi kukuhle kukubi ufanele zilandelwe. Ingakho abanye sebengasuka bakubona ukuthi okusho ukuthi indaba le ye-NATO leyi into yakhona okusho ukuthi yinto esibaphusha i-agenda yomuntu thize noma ngithi yelizwe thize eyabile ego yayo to quench its ego. Kodwa ke kungasiki ukuthi bayenza into evikela abantu ngobuqotho njengalokho abasuke bekukhuluma.
Alo ke ngumnumzana Difa wajabi Pango Dube ocubungula izombusazwe.
Zalenzela manga phakathi komnyaka.
Dale.
sidlala ntethe ingoma ka Skhosana Buhlungu isiqibela uhlelo lwethu lamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye izinhloko zendaba. Amapholisa athi ukungahleleki kwebandla le-CCC yikho okubangele ukuthi imihlangano yalo ingaqutshwa. Ibandla le-EFF elakwele South Africa lithi selethule amabhasi angamakhulu amahlanu 500 okuthwala abeZimbabwe abafuna ukuyavota ekhaya. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Silazwe ezinye njalo ngo 7:30 ntambama.